Ihamasi inunu liyana esemnyameni, you know, impisi liyana abayifaka emnyameni. Khona i-Israyeli le esatshwa umhlaba wonke, the wanted and the feared Israeli intelligence, ehamba ishuthuna abantu umhlaba wonke from all corners, that is its ear to the ground. Kunjuluthi ihlule ukuthi keep under control indawo engangeluveve, ngoba i-West Bank liyana kayinkulu. Ukuthi Israeli ehlula ama neighbors wonke lawana ingehlule ukuthi keep under control kumbe abantu labane baphi propaganda to keep peace with them and stay with them. Iko mina engihlala ngizibuza khona ukuthi Israel engaka ingehluleka i-backyard yayo encane. So those questions mina always linger. And then mhla iHamasi thiwa Israel khathesi khona phana abakade bebomba khona sebesakha ezabo izindlu zamajuda. So labo futhi ama-Palestine abadalela amakhaya akudala. So asazi ukuthi kumbe kuyagcina sekutheni la.
Kukhanya khona lokhu okwenzakala kwele Israel sokuphazamisa ubudlelwano bele Melika le Israel. Ungathini wena ngakho lokho?
Njengoba besisitsho okwama past crimes lokhu okobudlelwano, i-Israeli abaningi bathi yafakwa lapha ukuthi ibe yibhafa phakathi kwama barbarian states lawa afunga ukuthi uma ungasem Islam kumele ukuthi ube ngaphansi ube isigqili. Khanya labana balokho begandwa ukutshengisela abanye labana ukuthi hayi asikaqedelani lana. Yona i-Israel amajuda wona lana abuyayo ngamajuda wona lana abonjwa nguPutin le e-Ukraine. Ungazukhanya lama adverts ngaso bedinga besithi help these Jews dingana amajuda babe bedinga khona le kobo-Ukraine bebabisa khona ngapha khona phana kobo Israel. So i-dynamics zakhona they are pretty curious. UBiden use under pressure ngokuba ngama election. UBiden sells himself as umuntu olengqondo, sense and sensibility, or balance ongasilohlane njengo Trump. IHamas iyatshaya and Israel kwakuthiwa it has the right to defend itself. Kodwa isitshaye yadiliza sesibona izibhedlela kwatshaya izalo kuvele isidlulisile ukuthi uBiden laye ingasobe mbuza abane babo ukuthi how kanti i-response ayifanani lekhaya emiliyana eyafa eyenzakalayo. UBiden is forced now to ukuthi kukhangelwe irizi and that sekukhanya ingani sokufaka i-divide between i-America le-Israel.